ngikhangele ukuthi sithola kuma elections kunje yiziphi izinto ezishuphayo kakhulu ngikhangele indaba zemibuzo ekukhangeleni kwethu izinto ezishuphayo kakhulu nxa kuya kwezokhetho thole ukuthi kulento esiyibiza information kumbe singathi yikuthumela imininingwane engekho engamanga kumbe engayisilo kimiro ngabafuna ukukhetha singathi during elections that is ngokhetho ekukhulumeni kwethu information even nangefake news esingathi izindaba ezingamanga sithole ukuthi kuningi okukhulunywa ngabantu okungesiko lokhu kwenzelwa izizathu ezinye kungabe kusenzelwa ukuthi bona labo abakhanzalela ukuthi bakhethe singababoni njengabantu abafaneleyo ukuthi sibakhethe so ziningi izizathu ezenza ukuthi singathi kube lama-challenges anjalo
singathi kunyundiselekuqamba
amanga so ngiyabonga kwezi zikhathi kuqamba amanga kwezinye izikhathi kungabe yikukhuluma nje amazwi amabi okuthuka okuhlukumeza kumbe esingathi ngizethukele izinto zonke zingeke senza ukuthi zoshisa ithumbi kalowo ofuna okhankasela ukukhetha ngakho ngakwenzakala izinto zonke lezi thole ukuthi lokhu sekumemetheke kakhulu ku-inthanethi kumbe singathi kumemetheke kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezihlola ku-inthanethi ezinjengabo-facebook abo-twitter ngoba yizindawo abantu abaningi sekuhlangana khona senelukthi kukhuluma kuhle singenama-reaction whether ngokuthi kunekwenzani ngo-elections into ezinjalo ngakho ku-inthanethi lapho njalo kutholakala ukuthi mina ngiyakwani ukuzijoyinsa ukuthi ngibani so kulula ukuthi ngiyabe ngizivalile ukuthi ngibani wangathi ngiyakwani ukuthi ukuthuka umuntu kumbe ngikhulume into engamanga ngayo ukwenzela ukuthi ngishike ukuthi ngingalowo muntu
kungenzakali lulo kuwe wena makhuluma kumbe makamba amanga
nxa ucatshile kunzima ukuthi beyazi ukuthi vele ungibani ukuthole ngathi ukuboke kumbe kuwenteyo kodwa asikho kodwa khona bakhona abanye laba abazivezayo ukuthi ngobani ikakhulu ngathuka kumbe kwezikhathi asikho ukuthuka kumbe ukuhamba amanga kodwa kwezikhathi yinkulumo nje ezikenza ukuhleli kumbe kwenza ukuhleli yabo so kuvame ukuthi kumemetheke kakhulu ku-inthanethi umuntu wabo so ekuceseni kwethu kuthole ukuthi abafana kumbe ngathi abesifazane kwezemibuzo yibo abavame ukuthi babe yi-target so ngingathi ukuhlukunyezwa ku-inthanethi kuqangelwa amanga ukuthi iy'thunzi zabo zingcolile ikakhulu
kungani abakazi beyibo abathola lokuhlukunyezwa kwedlula abanye babo abesilisa nxa umuntu efuna ukungena kwezombusazo
mina ke ngingathi nje emhlabeni nje ithole ukuthi kuyindawo enenzondo enkulu kwabekazi ngoba kumbe kuvela ekukhulisweni kwethu lamasiko ethu ukuthi umuntu owesifazane elikhangelele ukuthi kuyena umsebenzi wakhe kugcinimuzi abesendlini abena abantwana beka wakhe umsebenzi wakhe kugcinimuzi ukuthi asikazi kuto eyinjiwe sekuvuma ukuthi abantu bekazane bayakhona nabo bekhotela bayakhona nabo ukuhola iluso yimbelele nje ngayo abafazi bayadeleleka njalo njalo bangabantu labana babuthakatha so kulula ukuthi umuntu oyikazane ngamthuka kuzithi ukuthi ngokwedlula umuntu eyinto
kwenziweni ukuthi abantu abangomama labo basukume nxa befisa ukusukuma baphatheke kwezembusazo
abafazi athole ukuthi izikhathi eziningi abantu akabi lolwazi lokuthi siyisebenzisa ngathi insindazisho ukuthola i-information eyiyo eliqinile lakho nxa ukuthole noma yini information usebenzisa ziphi inkundla ukuthi uthole ukuthi indaba ekhulunywa lapho iqondile kumbe ayiqondanga ubona njani ukuthi ma ngamanga kumbe ma ngamanga kumbe into ezame ukwesho ukuthi ngiyisomuntu kumbe ibuthuka